ekhuluma ngemva kokuvula okusemthethweni kombukiso walonyaka oweqogelela Expo 2019 esikolweni sePlumtree High School ongenwe izakhamizi zebulilima lemangwe eziphatheka kuhlelo lweqogelela umphathintambo obona ngenhlelo zabesifazana labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uyajabula ngokubona amakhosikazi ephatheka kumisebenzi yokuzithuthukisa.
Kulokuthokozwa okumangalisayo ngoba abantu abaningi ungabanika imali yokusungula bayayidla, kodwa labo mama banikwa imali yokusungula bayikhulisa. Uza kuthiwa abanye balama 50,000 rand kumabhanks abo, abanye balama 100,000 rand, okutsho ukuthi sebethenga izigayo, sebephayiphe amanzi, bawafake ezindlini zabo. Konke lokho kuyathabisa kakhulu, kuyatshengisela ukuthi abantu bangabambana, babe njongonye, babe lakho abafuna ukuthi bakwenze, isizwe siyaphumelela.
Unkosikazi Nyoni olilunga ledale lephalamende emela iNkayi North uncome ukuphatheka kwabesilisa kuhlelo lweqogelela.
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi bobaba ukuze umama aphathiseke aphumelele kutsho ukuthi ulobaba omncedisayo, ubaba omsekelayo, ubaba omsapotayo. Omama abalobaba abacindezelayo bathwala nzima ukuthi bayifike kulabanye khona. Ngakho ke sibonga ke ukuthi omama labo balobaba abancedisayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo zeqogelela e-Community Foundation for the Western Region Foundation, umnumzana noMathamsanqa Moyo uthi umbukiso weqogelela Expo lokuhlanganisa izakhamizi eziphatheka kuhlelo lweqogelela sebezahlala beluqhuba minyaka yonke.
Indlela yokuthokozela ukuphumelela kohlelo lukaqogelela belusenziwa ngezigaba ngezigaba ngezigaba, kodwa ukuthi sibuthelele izigaba zonke ezingu-11 eziphuma emangwe lasebulilima ihlelo lokuqala esikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka iminyaka yonke, minyaka ngeminyaka sihlanganisa abantu bonke esingathi thina ngama-stakeholders ama-districts.
Umgcini sihlalo kaqogelela empandeni unkosikazi Lilian Macebo uthi luhlelo oluhle osoluthuthukise isigaba sabo.
Qogelela uyasincedisa kakhulu ezimpilweni zezimuli zethu nezimpilweni zethu. Zimihlelo esingazo siyancedisa. Bakhona abanye abantwana ikakhulu ezikolweni abaswelayo. Zikhona izintandane ezingela abancedisayo. Lazo lezi zintandane siyazincedisa. Nxa kuyikuthi singabantwana bengelalutho esikolweni bebayabhadalelwa, siyakwanisa ukuthi singabomama sithenge amabhuku sawahambise esikolweni. Ayancedisa labana abantwana abaswelayo. Siyahle sibatshelele ababalisi ukuthi amabhalandise abantwana abaswelayo, abantwana abangelabazali njengabomama.
Unkosikazi Nomusa Moyo omele isigaba sakondiweni laye ubonye uhlelo lweqogelela ethi abasasweli esigabeni.
Asisasweli imali ukugogelela ngoba siyagogelela. Kathesi silenkukhu zethu esilazo ukukumakhaya esizifuyileyo, siyazithengisa, zezinye ziyayenza amatsiyani. Sithengisa sobe siyenza njalo njalo sisiya phambili. Kathesi ngathi sikhangelele ukuthi i-tuck shop yethu iphumelele.
Uhlelo lweqogelela luqhutshwa ngamaqembu alikhulu alamalunga angamachumi amabili ngalinye eziqintini zemangwe lebulilima. Embukisweni weqogelela Expo 2019 bekubukiswa imisebenzi eqhutshwa ngamalunga eqogelela emangweni yabo. Iningi lemuli eziphatheka kulolu hlelo zibike ukuba impilo zabo sezathuthuka lokhe baqalayo. Ngimele iStudio 7 ngisePlumtree, ngingu Anastasia Ndlovu.